sikhala lemuli yakomsenki echiwe ngumkakhe uMrs Msenki loyise lonina bebulawa yiCOVID-19. Sithi thina abemuli yeMDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsenki ohumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawayo ze-Studio 7 ngujournalist othembekileyo ongakhethi muntu othumela inews njengoba ziyinews nsuku zonke ku-Studio 7. Ngalokho mahlabezulu sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le ngoba ikhanda lemuli uyise kaMsenki lonina bahle babhubha balandelana. Lo mkakhe wahle walandela. Kutshengisa ukuthi ngabantu ade bethandana bebongana. Imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela human rights activist engujournalist. Sikhala le muli sithi kabakhale ngethemba ngoba umsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lo mkakhe mkhulu. Yikho sithi mahlabezulu asiqapheleni iCOVID-19. Landelenini ama-conditions e-World Health Organization. Liyawazi sikhala lemuli le ngoba umuntu ngumuntu. Asiphongukhalela ama politicians suku zonke.